Umthetho ndaba waphezulu we High Court ngomgqibelo ulahlele khatshana udaba oluphanyikwe ngabe-CCC oluphikisa ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla ePharlamente leSenate nguChabangu. Abamabandla ezombusazwe ambalwa agoqela iZANU PF, iZAPU lamanye aseveze isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-violations lenyanga ezayo. UMnumzana Sengezo Chabangu osithi ungunobhala jikelele osebambe intambo kuleli bandla uthi lanxa exotshise amalunga aleli bandla bakhona asebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lwama-by elections.
Siyalomukela njalo i-judgment yenkantolo ephezulu yeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bawinile ibade beku trial izolo. Njalo siyangena ku-by election. Asisoke siyekele i-space, i-democratic space for that matter ukuthi singazisangeni yithi esasicreatayo kumele singene ku-by election.
Ubona ngezokhetho obandla le-TPC njalo ngumeya weHarare umnumzana Ian Makhodi uthi abaxotshwayo bonke bayabhalisa ukuncintisa e-nomination court kusasa. Ibandla leZANU PF lidikhalele ngamehlo abomvu ukuthi lincintise njalo selilungiselele. Umnumzana Archie Chiponda isikhulumeni saleli bandla koBulawayo.
ZANU PF is ready for election.
Niki ithuba iZANU PF ukuthi yenze mathanda ezigabeni zethu. So ngakho ke thina njengezaphu siza contesta kulolu ukhetho kuma by-election wonke aku council la kuma MP. Kodwa siyathembisa ukuthi izaphu izafaka ama candidate alesizotha ama candidate athembekayo.
Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lithi lalo liyancintisa kuma-by-elections. Umfundisi Frank Mhlanga ngumsekeli kamongameli waleli bandla uthi sebelindele ukubhalisa ukuncintisa kusasa.
Thina siliqembu eli very serious ukuthi silungise ilizwe, ilizwe libuyele esimeni esingcono kakhulu. Asisizalazisa ngokuya kwesikhathi ukuthi ngabobani abazamela izigaba nezigaba, ezigabeni ezithile ama-MP nama-councillors. Sifisa ukubona ilizwe lelithuthuka lisiba ngcono, libuyela kulesa simo sakudala kwakuthiwa yi-bread basket of Africa. Abantu baziqhenye ngelizwe labo.
Inhlanganiso yobona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi silungiselele i-nomination court kusasa. Esinye isiphathamandla seZEC umnumzana Otolius Laigwana uchaza kabanzi ngohlelo lwakusasa.
Amakhosi aqalisa kusasa ngo-10 nama-submissions kumele abe khona before 4. Ngako ukuthi khona u-4 angachaya imali emele ibhadale which is $1,000 for equivalent rate for the National Assembly. Nxa u-4 angatshaya imali yakhe ungazange ireflekthe, nxa ukuthi ufake ebhenki ungazange ube le-proof, your papers will not be accepted.
Ikamramu ezothisa sibandla we-Studio 7.